njengenkulumo kamongameli siyakukholwa njalo siyakwamukela ukuthi uma abantu bengavotela ibandla leZANU-PF impilo zabo zingaguquka. Siyakhulu esabelweni seMandebeleni silokho sabona ukuphuma kweZANU-PF ngo-2000 impilo zabantu zazisemnandi. Engikholwa ukuthi laba abantu emaNdebeleni bayakubona khona lokhu ukuthi emandleni ade bekuwo awe-MDC kube lokuhlukuluzeka kwezimpilo zabo.
Umongameli Mgabe uthi abantu bengavotela iZANU-PF ibandla leli lizathuthukisa amafekthali ngakwenzanga lokhu lisesembusweni.
Ama-industry ethu bekade esebenze, abantu bayibonile inguquko, bayitholile imisebenzi, kwakuhle kanjeya. Kwase kufika uhlelo olwafakwa phezu kwethu, uhlelo olwalusaziwa ngokuthi yi-SAP. Lolu hlelo lwahlukumeza abantu kakhulu. Sithe simnika eceleni lolu hlelo, kwaba lesikhathi sokufonywa yi-MDC. Kwaqalisa izitrayikhi eziningi, kwaqalisa o-final push owabulala i-economy yethu. Sesisiba lalokhu okuthiwa ngama-sanctions ethulelwa phezu kwelizwe leZimbabwe. Emveni kokuwina kwethu sizaqhubeka-ke silungisa i-economy yethu. Inotho yethu eyakhelwe ekulimeni lapho sekungani sokustabilize.
Sesikhangela owakho umkhankaso, kungani ufuna ukuthi abantu bephumula bekuvotele?
Ekuzaleni kwami ePhumula ngibuye ngakhulela khona, lamanje ngihlala khona ePhumula. Angaze ngihlale kwenye indawo. Inhlupho zePhumula ngizazi kuhle. Phakathi kwabo bonke abantu abakhankasa ePhumula, yimi umuntu ongabisa umehluko ePhumula, ngoba ngiyabe ngikhuluma ngendawo engiyaziyo. Qakathekile ukuthi bavotele i-product yabo, a pure local breed yePhumula. Labo bayangazi, njalo bayazi ukuthi ngenelisa kangakanani kwenza umsebenzi. Sengitsho labo abaphikisana lami, bayazazi ukuthi nxa sesiqondene mina labo, akula qhude maningi-ningi. Bona bangabafana abancane nje, bona bebetshatsha ngokuthi hhayi iZANU-PF yibhajeti ingathandwa ngabantu. Ngale ndlela bebe kungani bayaphumelela kumbe bayangiqhelekezela bawini, ngoba betshatsha ngokuthi mina ngigqoke ibhajeti engafunwa ngabantu. Kodwa konke lokhu sekuyinto edlulileyo. Abantu badinga umuntu owenelisayo, ongacatshi ngebizo lephathi, but ozimele egcekeni njalo ezethembile, njalo esaziwa ngokwenelisa kwakhe kwenza umsebenzi. And lowo muntu ngibona kuyini ePhumula.